ngesikhathi ngiphuma ku-court 2 i-trade court kobulawayo okuyona i-court of remand bephansi kuma-prison cells bemele ukuthi indaba yakwenzana ingena but besekunohlupho ngoba izolo abantu laba bathe bebotshwa kuthiwa bephule i-section 25 we-public order security odinga ukuthi abantu nxa bengabuthani bebaningi bazise amapholisa amalanga amane kuyenzakala so izolo yilicala thibeletheso bentambama besekwethiswa okuyibo ababuthanisa abantu ngoba la nshuthiwa ngumthokazi i-leaders gain resolution so bengabantu abahlanganisela inhlanganiso eziningi ngoba kulabanye abayithiwa bebula progressive resident association nabanye bomhlahlo bengabantu nje abaphuma enhlanganisweni eziningi ade bengasithiseki ngesimo esithethwe yivisa ukuthi ithatha abantu abayi-520 instead of ngoba umkhulu wezesi ukuthi abantu baqhashiwe baqhashe abantu bayi-520 something ukuthi begaping god from insukamini deport kusiya ngapha so yikho bekuphishwe amaclaini ngobantu laba bahlale ngapha so umqondisi lobusanisindu ekuseni sesifika besathatha besesayina ukuthiwa yi-warning caution statement yikwathi besethiswa icala lokwephula umthetho wophosa then abantu laba bebethathe lo mthetho ophonga ukwaveki so kuthiwa yi-disturbing public order i-criminal nonsense but sithe sifika e-court ngesi-court 2 o-prosecutor basebetshela no indaba leyakangebembe ngayo ngoba i-warden in general eHarare usadrafta ama-charges amasha ukuthi ethise la majaha yabomama ababotshiwe
udaba lolu luqhutshwa ngendlela eqondileyo na umthetho wandaba kumbe kulokunye elibona inganakuqondanga
ya okhathisa amapholisa alelungelo lokuthi thina abantu for 48 hours amapholisa alelungelo so for now amapholisa awithin the law kesifika kuthiwa indaba leli amapholisa akhona so kufanele qale bembe belungisa kuma-charges so yikho kwenzakaleyo.